siyabonga jonga lo Chris lechona njani emakhaya ikudivana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sothe sithathe imali o i-reward ukuthi ma kulomuntu owaziyo ukuthi yena ungathi o bamfake ngapho uyitayi engabuya phambili esinike information yena leyo ukuthi sisebenze ukuthi uyitayi ephume engomuntu o-health ongabulalanga.
Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi isiyethule isikhwama samadola azinkulungwane ezimbili okungumvuzo olakho okuphiwa oza thola ubufakazi bokuthi intatheli izindaba eyathunjwayo umnumzana Itayi Dzamara ingabe ingaphi.
Umjuru ulawa mano ukuthi enze into enjengale angaba lawa mano okubumba ibandla ngoba nanku phela wonke umuntu lawa mano ukuthi angabumba ibandla even lemuyana uyakwanisa ukuthi asebumba ibandla lemuyana aliregiste but into enkulu ukuthi ibandla lelo liyasuka liye ngathi lizanelisa na ukuthi lidabule izano phakathi.
Abalwisa unkosikazi Joyce Mjuru kubandla lezano PF babikwa besithi sokumele abotshelwe amacala awetheswayo agoqela elokungethembeki kanye lokuzama ukugenqula umongameli Mgabe embusweni kulandela ukuxotshwa kwakhe kokuphela kuleli bandla.
Ingcwethi kwezempilakahle abalwela amalungelo oluntu kanye lezakhamizi bathi lanxa uhulumende ephe amakhansela imvumo yokuthengisa amanzi engakasetshenziswa lokhu akusodaba lwemali kuphela kodwa luphatha ezempilakahle.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso ye-Crisis Coalition Zimbabwe ithi isethule isikhwama samadola azinkulungwane ezimbili okungumvuzo olakho okuphiwa ozathola ubufakazi bokuthi intathe izindaba eyathunjwayo umnumzana Itayi Dzamara ingabe ingaphi. Le nhlanganiso ithi njalo izakhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladini atshengisele ngokunyamalala kukaDzamara oselamaviki phose amane engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthathwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha esendaweni lapho okugelwa inwele emzini weGlenview. UChris Kande weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Nixon Nyikadzino othi balethemba lokuthi lumvuzo uzakwenza abalolwazi lokuthi uDzamara ungaphi bephumele egcekeni.
Uhlelo esiqalisileyo njengeCrisis Zimbabwe Coalition ngenjongo eyethu ukuthi sithole umuntu odwa uItayi Dzamara lwana owadisappear. So sesifake imali i-reward ukuthi ma kulomuntu owaziyo ukuthi yena ungaphi o bamfake ngapho uItayi engabuya phambili esinike information yena leyo ukuthi sisebenze ukuthi uItayi ephume engomuntu o-health ongabulalanga. And sibona ukuthi i-government iyenze something ngokudispare oka-Itayi. So kufanele ukuthi sidinga abantu bengasinceda ukuthi simthole udoda lo bengakambulali because ihulumende kaMgabe vele indaba leyo yama-abductions okubulala abantu yinto abayijayeleyo. So sesaba ukuthi bengabe sebembulele umuntu lo. So kungcono ukuthi ma kulomuntu even lo okwaze ukuthi ufile ngaphi or bamfake ngaphi ebuye simnikeze i-reward ukuthi sisetshe sithole uItayi Dzamara.
Manje libona ungani imali le izaphathisa njani?
Ubona ukuthi into ekhona ukuthi ma kulomuntu ole information omunye umuntu uyabe esaba ukuthi uzaluza umsebenzi omunye uyabe yela uyabe esaba. So ma singamotivate abantu ma kulomuntu vele ola information bengabuya phambili beze sitshela ukuthi ungaphi. So sithi i-motivation lay ukuthi isimotivate abantu ukuthi bekwanisa besinikeze information lay. That's why isifake imali yona le.
Imali yona le ikhitshwe ngobani?
Njengama non-government organization atshiyeneyo amaningi sihlale phansi sabona ukuthi singathatha okuyimali okuncanencane from ama-different coffers sayifaka phambili. So khathesi sonke abantu bankhona bakafuni ukuthi sibakhulume ngamagama kodwa sesile $2,000 esifake phambili ukuthi ma kulayo umuntu ole information yale engabuya esitshele then sike sibona ukuthi singamthola uyitayi. So ngama-organizations atshiyeneyo.
Umnumzana Nixon Nikatsino isiphathamandla senhlanganiso iCrisis Coalition in Zimbabwe wekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare.
Kunjalo nje omunye owenhlanganiso kaZamara iOccupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni utshele uChris Gande ukuthi bayasamukela isikhwama seCrisis Coalition.
Uzamara sisamdinga nje sikhathele nje ukuthi kakatholakali lakathesi amalanga lokhu eyanda esiba maningi nje. Sibethumelele nje ukuthi umongameli weZimbabwe uRobert Mugabe aphenduke kwale Zimbabwe azositshengisa nje ukuthi yena uthini ngalolu daba njengoba ezinye ezamazwe aphetheyo azezicela nje ukuthi iZimbabwe kayikhulume nje ama-rights abantu kuleli lizwe.
Sike saxoxa labe Crisis in Zimbabwe Coalition abathi bona sebethule imali. Thini linalo?
Sikwamukela nje ngezandla zombili ngoba yincwadi esilitholayo kulaba bantu abaphathekileyo ngokuswelakala komhlali walapha eZimbabwe. So thina lathi siyathaba nje ukuthi bonke abantu badanekile ngokuswelakala kukaZamara, bonke abantu badidizile ukuthi bamdinge. Kungaselani kokuthi bona abezomphathazwe bengelandakho bengafuni ukusinceda nje.
Sike saxoxa labe inhlanganiso yeCrisis Coalition abathi bona sebebuthelele imali ezaphiwa lo ozancedisa ukuthi aphe ubufakazi bokuthi uZamara engaba engapi. Lithini lina ngalokho?
Imali letholakeleyo kayibuye ezandleni zethu, kayifiki kithi. Ngekuphonga ukuthi bona abe-Crisis Coalition bebhadale abantu abafunayo ukuthi bayenze i-investigation. So thina kithi sibona njengani ngolunye uncwedi oluvela kwenye endlu but lungelani nathi. So thina asibambi imali, asilande mali. Thina into esiyifunayo ngeyokuthi uZamara akulethwe lapha esamphila engumuntu orayithi.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni owenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalwisa unkosikazi Joyce Mjuru kubandla leZANU-PF babikwa besithi sokumele abotshelwe amacala aweteswayo agoqela elokungethembeki lokuzama ukugenqula uMongameli Mugabe embusweni kulandela ukuxotshwa kwakhe kokuphela kuZANU-PF. Abalembono le babikwa besesabela ukuthi unkosikazi Mjuru ulakho ukubumba ibandla elingadabula iZANU-PF phakathi nga engathathelwanga amanyathelo aqinileyo. Ekuxotsheni uMjuru ngeviki edluleyo, ibandla leZANU-PF lethule imbiko ethi uMjuru lomkakhe umnumzana Solomon Mjuru babezama ukubulala uMugabe ngesikhathi uMjuru aze afele enkozini yomlilo eminyakeni esanda kwedlula. Ukuhlaziya udaba lolu siqhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona uMjuru ebumba elakhe ibandla na njengokukhuthaza kwabanye.
Abadala babethi ma amadoda ekhuluma ezizinto ejelelana eceleni eyengana abahlekise bathi yeka amadoda kuyengana. Lokho esikubonayo inkulumo nje abantu abayenganayo tshelana ukuthi uMjuru ulawa amano ukuthi enze into njengale. Angaba lawa amano okubumba ibandla. Ngoba nanku phela wonke umuntu lawa mani ukuthi angabumbi ibandla, even lemuli yakhe uyakwanisa ukuthi asebumbi ibandla lemuli yakhe aliregister. But into enkulu ukuthi ibandla lelo liyasuka liye ngapi, lizanelisa na ukuthi lidabule iZANU phakathi. Impendulo kulokho ngithi hayi, kalisoze lanelisa ukuthi lidabule iZANU phakathi. Engubona kwenzakele ukuthi vele into eyenzakeleyo uMjuru ube vele ezagcina exotshiwe. iZANU ibivele isalindele ithuba lokuthi izalithola njani lelo gunya lokuthi ize imxotshe ukwenzela ukuthi imenze afike kusimo sokuthi acaba ngathi ka one waiting for me part ukwenzela ukuthi yanelise ukuthi dealer ka one ngesilungu esathi once and for all yikho kuphela sebekwenzile la ukuthi umjuluza for me part angiboni ele capacity for me part
iqula elikhangelanelo kuthetha amacala kumbe ukujezisa izephu lamthetho kuzanu PF libikwa liphumela ogwalo oluthi ubaba umjuru wayezama ukubulala uMongameli Mgabe ngesikhathi yena eze efele engozini yomlilo eminyakeni esanda kwedlula abanye bathi izanu PF yazichaya lapha ngoba siveza ngani iyo eyabulala umjuru uthini ngalokho
Nkomo abadala bathi ingwema isilambile isilesifiso sokuthi idobhe okulizinyane kwaloku kodwa ukukhona peduze kwabantu abayo yandise ukuthi ijikise iqalise ukuhonona ithi omunye wabantu abayo usenuka njengemvukuzo lokuthole igunya lokumusha yikho kwenzakelewe lapha izani bevele idinga nje ukuthi ithole igunya lokuthi umjuru ngingamxotha kanjani yasidingi yasithola lelo lokuthi kuthiwe lo umuyi nguye owayevele ehlose into le iqiniso likhona siyazi ukuthi nje ngamanga la kakhulunywayo akula into enjalo leyi plan njalo ukuthi sicabangela ukuthi izano iyabulala umjuru ngoba kuyikuthi wayengabe ecabangela ukuba becabangela ukuthi wayefuna ukwenzikhulu hayi vele wayengela capacity yokwenza ikhundo de lona wayevele ezidakelwa ezisela ezigulela ikuthi nje izani ihlakaniphile idinga indlela zokuthi ibambelele ukuzixosha umuntu yiyo kuphela into eyenzakeleyo la
umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye esebhilithane
Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lokufuthelana okulokhu kuqhubekela phambili kubandla lezanu PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abezomvikela kwele Kenya bathi bahlasele kanzima indawo eziphansi kwabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab ngendizamtshina zempi ezikomakhelwane kwele Somalia esigabeni seGedo. Lokhu kwenzakala ngemva kwensuku ezimbalwa abe-Al-Shabaab behlasele ikolishi leGarasi University babulala abantu abalikhulu lamajumi phosi amahlanu 148 ngezansi yele Kenya.
Inhloko kahulumende yakwele Iraq umnumzana Haite al-Abadi uthi uhulumende wakhe uzasebenzelana leziphathamandla zesikhedish ukukhulula izabelo ezingenyakatho kwelizwe ezeniniva eziphansi kombuso wabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS. Ekhuluma esedolobheni le-Abil namhlanje u-Abadi uthi abesikhedish labantu belizwe lakhe babhekana lesitha sinye ngakho-ke bazamanyana basebenze ndawonye ukulwisa lesi sitha.
Siziphethe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Malaysia. Iziphathamandla zakwele Malaysia sezibophe abantu abalitshumi lasikhombisa abagoqela ababili abasanda kuphindela ekhaya bevela kwele Syria ngamacala okuqoqa imisebenzi yokufuna ukuhlasela isigodlo salelo lizwe eseKuala Lumpur beqondiswa ngabahlamuki abalwisa kulelo lizwe. Umqondisi wamapholisa upolice chief Khalid Abu Bakar uthumele umbiko ebulenjini ngeTwitter namhlanje ngokubojwa kwalaba bantu izolo esithi okuningi ngalolu daba kuzaphuma embikweni oza kwethululelwa uZulu.
Iningi lamakholwa emhlabeni jikelele lamuhla ligqibe ikhefu lephasika eliqalise ngolwesihlanu olwedluleyo. Iningi eZimbabwe lisithi belisezinkonzweni kuphela njalo abanye besithi bebengelamali yokuthenga impahla zokuzithokozisa njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Ukuze sizwe ukuthi ezinye imuli emaphandleni zinanze njani leli khefu, sixoxele unkosazana Janet Moyo ohlala edaluka eLupane yena othi ubesenkonzweni ngamalanga wonke ephasika.
Nawusisela olesihlani phasiya bengilidla ngokuthunyayezwa ngoJesu indlela yesiphambano. Ukubanjwa kukaJesu esiyanikelwa kuPilati azatshaywe ayebethelwa esiphambanweni aze waza wayangcwatshwa wavuka ngelanga langesandi. Lokhu sisizwa nje uhambo lwakhe lusiba ngobuhlungu balo. Yikho ebesiyingakho ethesi sukela iFriday ekuseni ngo-9 siphume ngo-11 siyele ngo-2 siphume ngama-past 3 sibuyele ngo-6 siphume ngo-8 sesiphumula sesilala.
Lamuhla-ke kuyini ebelikwenza?
Namhlanje ekuseni sesivuka savuka sangena inkonzo ngo-8 kwaba yisikhathi esilutshwana nje sesivalelisana ukubana sesilekuhle iPhasika nabazalwana sesivalelisana sibonga uNkulunkulu osigcinileyo sabuyela emakhaya bazofika kuhle njalo singabaphilayo.
Belihlezi khona ngale lapho ebelikhonzela khona?
Iyeke sihlezi khonapho ebesesikhonzela khona kuyindawo endle yakhiwayo sithi lithempele lethu nganakhona nxa sikhonza. Kusesibangani isibangani 1 khonapho emangweni wasempani.
Bebebuyile abantu ngobuningi babo?
Abantu bakhuthele kwezenkonzo kwakathesi khona kemandla singakhangelela abalutshwana nje abangathakazeleli inkonzo. Kathesi siphosa umhlaba wonke ngoba izinkonzo zithiyeni. Abantu bonke iningi labo baphuma sili behambe ngezinkonzo ngezinkonzo.
Bakhona labanye ade bezenzela okwabo abangasibo makholo.
Hayi, lapho kade sihlanganele khona thina besingamaKristu sodwa. Uma wangikhona bengihamba kiwo phosa ezinye izakhamizi ebezisetinzela khonapho kanabo balezinkonzo zabo phosa bebengekho abantu emakhaya.
Lo nkosazana Janet Moyo ohlala eTaluka eLupane ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhonale eLupane.
Ingcwethi kwezempila kahle abalwela amalungelo oluntu kanye lezakhamizi bathi lanxa uhulumende phe amakhansili imvumo yokuthengisa amanzi engakasetshenziswa. Lokhu akusidaba lwemali kuphela kodwa luphatha ezempila kahle ngoba lapho kulabantu abangelamanzi ahlanzekileyo kulakho ukuqhamuka imikhuhlane njalo imemetheke lula. Kubika uNothando Spanda.
Iningi labantu nxa licabanga ngempilo yemadolobheni libona ubunkanyankanya bezibane, amanzi angahanjelwa mango abuya nje ngokutshilwa kwezimpompi kanye lezambuzi ezinukelela amakha amnandi. Bacabanga impilo yalabo abakhomba ngophakathi, abathula konke okukhwabithwa zinhliziyo zabo bengakhathali ngokuqhamuka kwemikhuhlane ebizwa ingcekeza kumbe ukusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Le yiyo impilo ephilwa liningi labantu emadolobheni, kodwa bezempila kahle kanye labalwela amalungelo abantu bathi lokhu kuza kuba liphupho nje nxa uhulumende engavumela amakhansili ukuthengisa amanzi phansi kohlelo lwama-prepaid meters. Amakhansila afuna ukuqala lolu hlelo ngesikhathi kudabuka kwempompi ezihambisa ingcekeza njalo nje sokuthiyela amanzi asemigodini ama-boreholes engasanatheki ngenxa yokungcola ecwele lokuyizinanakazana okubangela imikhuhlane. Unkosazana Jenny Williams olwela amalungelo abesifazana loluntu uthi ukuthengiswa kwamanzi ngalolu hlobo akuphathi izikhwama zikaZulu kuphela kodwa ludaba lwezempilakahle ikakhulu kubomama abadinga amanzi njalo nje emzimbeni yabo. Uthi nxa kukhangelwa amanzi kanye lokutholakala kwawo kumele kunanzelelwe ukuthi ukuswelakala kwawo kuyingozi enganani kwezempilakahle.
Ihulumende eZimbabwe bahamba emazweni United Nations eAbuja bazosign ama-international instruments kuthiwa ukuthi amanzi abe available, affordable, clean and safe for umuntu wonke. Kodwa sebehlezi khona ngale council sebezama ukukhulisa amakhanda awo sebefuna ukufaka imali phezulu. Kanti pho ke sebeqakathekisa ukuthenga amamitha ama-prepaid meter unalawa. Indaba abangaqakathekisi abantu kuqala.
Unkosazana Emily Moyo oyisakhamuzi eCountry Park lapho abangela impompi ezindlini uthi bahlezi bedinga amasu okuzivikela emikhuhlaneni ikakhulu nxa izulu lisina okwenza kube lula ukuthi ingcekeza imemetheke. Uthi ngumsebenzi wansuku zonke ukukhangela abantwana ukuthi bahlale behlanzekile, bageze izandla bengakaphathi ukudla njalo bagcine amanzi asezitsheni ehlanzekile.
ungabi lamanzi endlini kwenza abantwana bedle ngezinye izikhathi bedle izithelo kumbe bedle ukudla bengagezanga izandla uma wena mzali ungekho. Njalo isikhathi esiningi ungananzelela lapha elokitshini lethu ngenxa yokusilela kwamanzi sokulabantwana asebegula umkhuhlane wesikhumba owuthelelwanayo okubangela ukuthi abantwana sesize sigcine sithi kungaba lo mntwana lomkhuhlane wesikhumba angayidlala labanye abantwana.
Unkosazana Memory Singo ohlala kulumuzi njalo uthi kuqhamuka imikhuhlane yesihudo lezilonda njalo nje ngenxa yengcekeza ebangelwa yokuswelakala kwamanzi ezindlini.
Kuyahlupha impilo yangkhona vele iyahlupha because vele nxa usufuna amanzi kumele utravel uyedinga amanzi. Iyenza imikhuhlane because abanye abantu bagcine besidla bengagezanga izandla ngoba amanzi abenjani ekhatshana. Le ma-toilet so besicela ukuthi at least amanzi nxa engaba khona.
Lanxa nje kobulawayo kungela babulawa yimikhuhlane ebangelwa luhlupho lwamanzi efana le-typhoid le-dysentery kuqala ukuna izulu idolobho le-Beitbridge libe nomkhuhlane we-cholera. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imikhuhlane le ivame ukumemetheka lula lapho abantu behlala endaweni ezingela amanzi ahlanzekileyo. Udokotela Gibson Mhlanga, umqondisi wenhlanganiso ekhangela ukulwisana lemikhuhlane ememethekayo, i-preventive services, uthi imikhuhlane imemetheka ngoba esikhathini esiningi abantu abampofu yibo baswela amanzi, baswele loncedo lapho beludinga. Uthi abalemali yibo njalo abavikelekileyo, abathola amanzi ahlanzekileyo, lezambuzi ezilamanzi. Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi iCombined Harare Residents Association uMnumzana Mfundo Mlilo uthi ukwehluleka kukahulumende kusekela amakhansili emadolobheni yikho sekubangele imikhuhlane elizweni. Uthi inkokheli siqakathekisa imisebenzi engaphathisi impilakahle kaZulu okuyikho lapho uhulumende aqedela khona yonke imali kulokuthi akhangele ukuhlanzwa kwamanzi, ukubuthwa kwezibi lokutholakala koncedo ezibhedlela lapho ludingakala.
Kuminyaka ophelileyo uhulumende ungathi usebenzisa imali engafika 20 million ethengela ama-ministers izimota kodwa sikhale ukuthi kulo mkhuhlane onjenge-typhoid ongadingi 20 million ukuthi ulungisiswe. So kulokuningi kakhulu esingathi yi-misprioritization uhulumende.
Amakhansili adinga imali ethe xaxa ukulungisa impompi ezihambisa ingcekeza lezamanzi okunatha esezile minyaka zagqitshelwa. Ikhansili yakobulawayo yona ithi idinga imali yokuthenga amamitha la okuthi abantu babhadalele amanzi bengakawasebenzisi lanxa uZulu elokhu emisana layo ethi lolu hlelo lulakho ukuletha inhlupho kwezempilakahle lapho amanzi ahlanzekileyo azasilela ebantwini abangela mali. Iningi labantu emadolobheni elihlala endaweni ezihlala abanengi lihlalele evalweni lingazi ukuthi iyozala nkomoni nxa lolu hlelo lungaqhubeka. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamuhla, iqembu le-Dynamos lilahle imiklomelo okwakuqala kusizini yalonyaka ngempumela yokuba ngutshikilo bhanqa lele-Capes United. Intathe yezindaba ethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo yesigaba se-Premier Soccer League edlalwe lamuhla enkundleni ezitshiyeneyo zakwele Zimbabwe.
Iqembu le-Capes United libe ngutshikilo bhanqa lele-Dynamos 1-1 emdlalweni obusenkundleni e-National Sports Stadium esigodlweni iHarare okuyimpumela etsho ukuba idimbare ilahle imiklomelo okwakuqala kusizini yalonyaka njengoba phambilini kwalomdlalo ibinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu ebesiyidlale kuleague. I-Dynamos sile miklomelo elitshumi ngemva kokudlala imidlalo emine okulinani elifana leleqembu le-Triangle lona elinqobe iqembu le-Dongo Somil nge-1 kanye enkundleni ye-Vengere. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje iqembu le-Cholocho lisile ngesikhala senalithi ngemva kokuba umgadli walo u-Erico Piri ehlohle sekusele imizuzu nje uba umdlalo ufike emaphethelweni emdlalweni walo leqembu le-Wange. Umklomelo wakhe wadala ukuba umdlalo uphele zingutshikilo bhanqa 1-1 enkundleni ye-White City. I-Cholocho isile miklomelo emine ukuthi iqembu le-Wange selile miklomelo emibili. Umqeqeshi weqembu le-Cholocho uLizwe Sweswe utshele intatheli ngemva komdlalo ukuba uyathokoza ngendlela abafana bakhe abaziphathe ngayo ngemva kokuhlohlwa liqembu le-Wange ngoba bengethukanga bagcina labo behlohlile.
Yeah, it will bring i-confidence kuboys because when we lost la, you know, ngidealing nabafana abancane, I'm dealing with the young boys abazange badlala. So ukuluza lapha futhi kube abathenani down, and but at least a point kubo. Now they know that they can make it because what we need is self-confidence. Can they believe in themselves that they can do it?
Emdlalweni obusenkundleni eluveve iqembu le-Chicken linqobele wawa ngethukanya njalo ohlohlelele leli qembu nge-Edmochi Rambadare obedlalela iqembu le-Cholocho nyakenye. Iqembu le-Chicken selile miklomelo yithoba munomunye ngemva kokunqoba kwalolokhu. kube lo mdlalo wodwa namhla okungazange kube leqembu elenelise ukulitshayela emambuleni njalo lo ngokuphakathi kweqembu le-Buffaloes lele Highlander zona obosenkundleni yevengere erusaphe ibhoso isile miklomelo yisikhombisa ukuthi i-Buffaloes ile miklomelo emibili. Umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu le-Chapungu lele-ZPC Kariba usadlalwanga ngoba inkundla ye-Ascot ibigcwele amanzi ngemva kokuba kune izulu edolobheni le-Gweru. Emdlalweni odlalwe ngensonto enkundleni yeGwanzura iqembu leFlame lili libe ngutshikilo bhanqa leli Hawmine 1-1 okwempumela eChe Hawmine le miklomelo emihlanu kodwa leli qembu lilakho ukuphiwa eminye imiklomelo emithathu ngemva kokuba iqembu leCapes United lehluleka ukuzodlala lalo ngolwesihlanu enkundleni yeLuveve. Ngolwesithathu iqembu leFC Platinum lona elikhutshwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngempela viki edluleyo lizadlala leFlame lili enkundleni yeMandala. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngujoseph njanjini.
Siyabonga njanji sokuyisikhathi sokubala incwadi elisithumela zona lina balaleli.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli ongazivezanga igama othi yebo siyamuzwa ugigaba ngesinqumo sakhe sokubuyisela abeZimbabwe abangabokuza kwelemzansi Afrika. Uthi umlaleli wokwakuqala singavuma uma engasinikeza abafowethu ababulawa ngabantu bakhe abaningi bachiswa ngamathanga omlilo abanye badutshulwa. Okwesibili kungani kubuyiselwa abaze eZimbabwe kuphela ulwa lathi kumbe ulwa lo mongameli wethu abantu abalomona vele balakho ukuphumelela ngiyazi bahawukela umnotho weZimbabwe. Umlaleli ucina ngokuthi okwesithathu kambe bona abemzansi abakho yini kwamanye amazwe.
Incwadi elandelayo njalo engeyokucina ivela kuphumlani Ndebele yena othi uhulumende weZimbabwe ngabe uyalalela izikhalazo zikaZulu ngabe kahlangabezani lohlupho lolu olwendlala. Wathatha amaplazi okwakulinywa khona umumbu lakho konke okuyizilimo wanikeza abantu nje. Lamhlanje usalokhu ewathatha kambe ilizwe lingayeka na ukuba lendlala. Kungcono imali le athenga ngayo ukudla emazweni akhele abantu ama-irrigation lamadamu uZulu azilimele. Iyo ke incwadi yokucina lamhlanje evela kumlaleli uPhumlani Ndebele. Lilakho ukusithumela lani incwadi zenu. Lisitshela ngokwenzakala esigabeni zenu kumbe lisitshela ngelifuna sikwenze khonapha emsakazweni nge-WhatsApp kumbe i-email kukheliethi studio7@voanews.com. Crying Games umuyi uLucky Dube eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Abalisa unkosikazi Joyce Mjuri kubandla lezanu PF babikwabesithi sokumele abotshelwa amacala awetheswayo agoqela elingongokuthembekile lokuzama ukugenqula umongameli Mgabe.
Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi siyethule isikhwama samadola zinkulungwane ezimbili okungumvuzo ozaphiwa ozathola ubufakazi bokuthi u-Itai Dzamara engabe engaphi.
Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamilinkomo lilale.